Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha laya ku-123 izolo, futhi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwelile baya ku-530.
Ngangathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka ku-$86 kusiya ku-$90.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo.
Kangeke akhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhapdali yakhe, ikhateli yakhe.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi umnotho welizwe ubulawa yizitha ezifuna ukumgenqula embusweni, abamabandla aphikisayo bathi inkohlakalo ekuZANU-PF yiyo esibulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha 59 izolo laya ku-123. Kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo labo bakhwelile baya ku-530. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabahlolwe izolo kutholakale abahlanu bele coronavirus, bonke ngabavele kwele South Africa. Luthi njalo phakathi kwabasindileyo abangamatshumi amathathu lambili ngabe Harare, kuthi abalitshumi lanhlanu ngabe Matabeleland South, abalitshumi lanye ngabe Mashonaland East, njalo oyedwa ngowe Midlands. Phakathi kwabahlanu ababanjwe lomkhuhlane izolo, ababili ngabe Matabeleland South, abanye ababili njalo ngabe Midlands, kuthi oyedwa ngowe Mashonaland West. Asebefile bona balokhu beyisithupha. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo. Ukudla ukubalisa amafutha okupheka, irayisi, ichukela, izitshebo lokunye okunenginengi kukhuphuke ngokuphindwe kabili. Lokhu kuthiye uZulu ovele ethwele nzima engasakwazi ukuthi ebambe ngaphi. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi okwenza umumo ube mubi namandla yikuthi imali kayitholakali emabhanga kulabo abafuna ukuthenga impahla lezi phandle ngentengo engcono.
Intengo yempahla yezinto ezidliwayo lakho konke njengasetshenziswa iqanise okunye okumangalisayo. Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka ku-$86 kusiya ku-$90. Into njenge-cooking oil sikibo $400, ama-diapers kumbe lokho okusetshenziswa ngabantwana okusazitshubo khona sokubo 13,000, ibhokisi mbe singathi case cheese ekhathana kakhulu leholo labantu. Nxa unanzela ukuthi uhulumende ubephawula ukuthi laba abasebenza ezindlini lezingadini azahola ama $900 kusiya phezulu. Kodwa ke nxa ucabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ozahola $900 ngezindlela uyabohola izinkwa ezilithumi.
Abahlali bakobulawayo benelisa njani ukuthenga lezi mpahla? Zikhona yini ezithengiswa ngentengo ephansi phandle kwalezi zitolo?
Sinaso inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esesikunanzelele njalo sesikuthole ebantwini ukuthi abantu kabasenelisi ukuthenga ngoba ungathi uyathenga phandle yebuye kungabe kunganithiwa kungaphansi nxa intengo yakhona siyinanzelela kodwa baye befuna icash njalo kabasafuni ama-$2. Abanye vele abaningi bathengisa ngamarandi kumbe ngama-US dollar. Bonke abantu abahlala kuwona lo mhlubulo welizwe Matewelen South, Matewelen North kanye loBulawayo, uzafica ukuthi abantu abaningi kabasebenzi njalo imali ukuthi bayithole kunzima kakhulu. Imali ebhanga isililihlo lentwala ukuthi uyithole angazi ukuthi uyabugeze ngaphi. Abantu bayavuka ebusuku, abanye balala khona ngale ukuthi uthole imali kube nzima kakhulu ngoba amabhange amaningi akutshela ukuthi sifuna ukuthi sithole abantu abangu-50 kuphela yibo abazathola imali ngosuku ngosuku. Ngoba ngensuku zanamhlanje umuntu engathi ngiza kuphi imali engaka nge-300 kumbe nge-400 kayeneli even ukuthi engi-cooking oil. Yona le imali entsha okuthiwa yangena ama-$10 lama-$20 mina nginje labaningi abantu kasikayibambi. Kodwa uzayithola ukuthi osiphatheleni laba abaningi labanye nje abatshintsha izimali bayabe belayo ukuthi bayithola njani yabe ingamagqibha. I-petrol ngomzekeliso besiyithela ngama-29 RTGS uvuka isithelwa ngabo-$86 ngabo-$76 kusiya ngokuthi uthela nga. Kodwa yona iprice sibile bekwe nguhulumende lapha koBulawayo i-$76 ye-petrol. Labantu abazabe begada mbe imchova mbe ngamabhasi labo sebezaba lobunzima obukhulu ngoba kutsho ukuthi sokumele lawa khwele. Khonokhana sokuzadala ukuthi inhlupho zonke zibe khona ngenxa yokuthi izinto zonke zi-influenswa ikukhwela kwe-fuel.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje uhulumende uthi imali ayithembisa izisebenzi zakhe i-$75 phezu kweholo okwenyanga ezintathu ezilandelayo izathatha isikhathi ukuthi izisebenzi lezi ziyithole ngoba kukhona okusalungiswa. Uhulumende wathi izisebenzi zakhe zonke zizayithola limali kungakhathalekile ukuthi zivele zihola malini. Kodwa ziyabe zingasoze ziphiwe ezandleni ngoba izafakwa emakadini amabhanga lapho izisebenzi ezimele zivule khona ama-accounts. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ike yatshengisela kuliviki emaswingo isithi ifuna ababalisi baholiswe imali ephezu kwamadola ngamakhulu amahlanu eMelika i-$520. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Mudzitirwa.
Esipunguzwa yena ikhuluma uMinister Mavima isithi imali izangena imali awenze depending ngama banks. Kodwa into esigijimisa kakhulu esiyifuna kakhulu yisalary. Iyo esiyifuna kakhulu i-$520 per month. Ama allowances lawa yes engangena siyawayamukela kodwa asilaqiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bechamba manga ama days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama allowances ukuthi abantu bazaphiwa ama allowances e-COVID elokuzini e-COVID allowance kodwa sicine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le. So siyawazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga. So ithina into esiyifuna esiyigijimisa kakhulu yisalari ngoba siyawazi ukuthi bangasinika isalari $520 ayisoze ichinji.
Amalunga enhlanganiso yenu mangaki njalo udaba lokutshengisela luhamba njani?
Kubotshwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono emasingo kade kule launch ema nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke. So yena wagcina ebotshwa emahofisini mcheke district education offices lapho yiko kade kule launch corner wala la istokisini then wacina ephuma ecourt ngemba kwekubhadala ibail $500 wa representwa nge lawyer ele Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri kodwa indaba yokuchengisela isasekhona saqhubekela phambili sichengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibhadale o asihorise imali esiyifunayo i $520 per month.
Umnumzana Neshine Modzitirwa isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Sikhuluma nje abongi odokotela kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziphakathi kokukhalala umsebenzi lanxa uhulumende ezengezelele iholo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% wazipha njalo le-$75 phezulu. Zithi kayithengi lutho limali. Siyexoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Indaba yezisebenzi zikahulumende iyazakala. Sasivele sikwazi ukuthi i-back pay phela izaphela. So akusimangalisi ukuthi siphelile. Kanti yayizahlala ingapheli njani yona yayivele isazakala ukuthi imali engaka. Okuzabanzima okwamanje ukuthi uhulumende ke abe sebuyela emchineni yakhe aye printer ke ezinye izimali. Yikho njalo ozabangela ukuthi phela inflation ke ikhuphuke ngokuthi ipress ke printer imali sizavulwa ke 24 hours ukuze phela izisebenzi zikahulumende phela zithole imali. So siyakwazi ukuthi uhulumende ke uphakathi kwenki ngendaba yokuthi uza kwenza njani ngezisebenzi zakhe.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zingakhalala umsebenzi kungaba lomthelela bani lokho?
Inkinga esuka ibe khona ngendaba zikahulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ikuthi abanye bangkhona ke bathwele izikhali. Abanye bangkhona ke yiba bakhangela ke i-security. Nxa ke kungabantu abangadisturbwa ke kumbe singathi bangaphazamiswa endabeni zemali sibone ngani ke kungehlela ke ilizwe ngokubi ngokuthi nxa kuyikuthi amasocha angaqala ukuthi bafuna izimali kanti yibo abantu phela kade bechaya abantu nje nxa bekhala ngezimali. Nxa sokuzaba yibo ke abathi bafuna izimali asiboni kukuhle kuhulumende. Njalo abantu bakahulumende phela yibo ababona esikhangelele ukuthi khona yibo abenza uhulumende phela abe nguhulumende njengoba besebenza emahofisini. Nxa sokuyibo ke abaswela ke imali sokuyibo njalo abazaqala ukukhonona kuba yingozi ke elizweni.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi umnotho weZimbabwe ubulawa yizitha ezifuna ukumgenqula embusweni, amabandla aphikisayo athi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende kaMnangagwa. Kuluma emngcwabeni kamnumzana Stanley Leya emaliveni eNational Heroes Acre izolo. Umongameli Mnangagwa uxwayise labo athi badiliza umnotho ukuthi bathiyanela lomkhuba. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi ukubotshwa kukamphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF esikhathini esedluleyo kuveza sobala ukuthi ingqungquthela zenkohlakalo ebulala umnotho zikuZANU-PF. Umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda laye uchodoze ezinye iziphathamandla zeZANU-PF kuthange esithi zikhohlakele. Udaba olusegudwini kulezi nsuku ngolwenkampani ye-Drugs International oluyilo olwabophisa umoyo. Lenkampani ibikwa ilobudlelwano lomdeni kamongameli Mnangagwa. Kodwa akalulokothi loludaba uMnangagwa. Sibuze ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuthi kungani.
Angeke ngakhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe, ngabantu bakhe bona laba benza njalo. Usuka ke abesesethukaka panike nxa-ke abacubungulayo-ke sebekukhiphile ukuthi hhashi libona kusenzakala kanje i-contract leyi, lowo yisihlobo, lowo ngumngane. Omunye ade bemphika ukuthi kabamazi, sibonile ama-invitation letter lapha ku-social media bembiza e-state house ukuzokudla idina laye. Kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende nalo vele u-corrupt kumangalisayo. Yikho-ke ngathi e-corrupt-ke akumelanga abe sesiba nguye futhi osekhuluma-ke ngenkohlakalo ukuthi kayifuni yena evele eyakhiwe ngayo inkohlakalo, ephila ngayo inkohlakalo lohulumende. Yikho ke angeke aziveze azichaze ukuthi yena nguye wenza inkohlakalo. Uzabe lokhu esola nje abanye abantu, kodwa iqiniso lisazakala. Wonke umuntu uyalibona lisegcekeni ukuthi inkohlakalo iphekwa yenziwa-ke emzini wezanu-PF ke lohulumende kamnangaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. Sixoxela ekubulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Abantu abathi uhulumende sehlulekile ngabantu abalenjongo yabo abalayo, abantu abalenjongo yokugenqula uhulumende ngabantu yibo bona abantu abatsho njalo, yibo bona ababayenza izinto zibe nzima ngoba yibo abalawula, yibo abakhweza intengo, yibo babona konke khonokho okwenzakalayo khonokho kubi kulethwa yibo, yibo balimaza inhlelo zethu zonke, zinyazwa yibo befuna ukuthi behlulekise uhulumende, yibo babumbela uhulumende ukuthi akulalungelo loluntu. Zonke izinto zonke ezenzakalayo ezingayisizo njalo bengcolisa uhulumende yibo bona abantu abanjalo, yibo abalakho ukuthi amafutha kathi sebekhuluma ukuthi amafutha angabonakali, kathi ngumbani ongaboniyo ukuthi siphuma ngapha emumeni onjani. Umumo lo siphuma kiwo wecorona lo ubhazalalisa izinto, ubhazalalisa uhulumende, kwehlulekisa uhulumende bona abakhona mhlaba wonke jikelele. Kodwa ke ukhangele phela thina vele emumeni wethu kade singabantu esidodombelayo, umkhonomi wethu kawumanga kuhle, kodwa ngaze siphinde sitshaywa yikorona. Kungani imikhonomi eme kuhle njani? Ingani iyasadalala kathi singokutshaywa yikorona? Thina singobani thina esingasala singatshayekanga emumeni onzima kangaka? Asivumeni ukuthi into azimanga kuhle ngomumo esikiwo umumo wekorona, yiyo yenza into zethu zibe nzima, kodwa kuzadlula lo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umeli weNorton edale lephalamende olilunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa uxotshwe kuleli dale watshelwa ukuthi engaphatheki kunhlelo zalo okwensuku eziyisithupha lapho elizahlala khona. Umliso oxotshwe ngusomlomo emethesa icala lokungaziphathi ngokwethusela amanye amalunga. Inkundla yesayithi yona ithi sokulokusilela kwamaphilisi abantu abaphila lomkhuhlane wengculazi elizweni. Sogo isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7, mina ngugabadela Ncube, ngilapha esigabeni selubhane ekuthiwa kwengondo komzitwa. Mina nje into engayisho ikakhulu ngendaba yamanesi le abakhalala umsebenzi, ba right laba bantu because le imali abayifakele incane kakhulu, i-$75 bazoyenzani umuntu ekhona ukuthi etshontshe imali like amabhiliyoni like u-Obadiah Moyo, imali zonke lezazitshontshayo kodwa onesi abasebenze ebusuku nasemini bebhizi bebhekane lezigulane, especially njengamanje kulohudo ebulawayo kule coronavirus le ebulala abantu, babhizi abalala abantwana babantu but babanikeza ama-$75. Ithi $75 bona banikeza abantu ababo for i-pocket money yesikolo but bathi kunikezwe amanesi besebenza nzima ngale nyanga. Kubuhlungu lokho abakwenzayo lokho, abayeke la abantu ukubusa mani sebehlulekile manje.
Madoda kuza kanjani ukuthi uChamisa athathe umuntu eMzarabani ayemenza u-member of parliament waseGwabalanda, athathe umuntu eChinoyi ayemenza u-member of parliament waseNsiza, athathe umuntu waseHarare amfake koBulawayo, kodwa abantu bakulezo ndawo whether kuseMzarabani kuseChinoyi kuseHarare ufaka abakuleyo ndawo, inzalo yakuleyo ndawo, ake ngithi abantu abangamashoni ubafaka endaweni zabo, abe sethatha abanye from kuzo lezo zigaba aye bafaka kithi, thina sivalele ngaphansi. Hayi, kusase kuncane mfana wami Chamisa lokho kubonayo udilizwa indlela oziphethe ngayo, yiye kudilizayo. Kawudilizwa ngumonzora, kawudilizwa ngumakhuphe, uyazidiliza wena nge-tribal politics leyo iphetheyo. Umgabe kazange ayenze leyo nto yokuthi athathe umuntu eChinoyi. Yes, umgabe wayele tribalism enyenzi magabi, kodwa wena Chamisa mfana omncane wathatha i-tribalism kaMgabe wayenza yaba times 3, wafundiseka kakhulu, ufundiswa ngumgabe. Right, baye kuphi ke abantu baselobhengula okufanele babe ngamakhansili elobhengula? Nxa uzuthethe uChimbiri wamlethe elobhengula ukuthi azoba ngukhansili, umthethe le ekuwazana. Chamisa ugangile, ukuganga kwakho kuzaqedwa ikuganga kwakho ngendlela ogange ngayo, usazo royeka uphele uthi nya mfana wami, kusase kuncane khona lokho kubonayo, kuncane kakhulu khona lokho kubonayo. Omonzora lawa bakwenzele into ezincane kabi, kunengabi okusazokudiliza wena, uzidilizela wena wedwa mfana wami usasemncane. Awuhloniphi abantu bendawo, awuhloniphi abantu basemathebeleleni.
Sawubonani bantu Studio 7, ngiyabonga ukungena kulolu hlelo. Okukhuluma kungusibindi wasenkayi ngokuhlalana lapha sethembisa. Ngithi namhlanje ngikhuluma ngodaba le corona lolu, ukuthi uthole ukuthi kuthiwa wonke umuntu osuka lapha eSouth Africa utholakana le gcwane le corona. Yebo, eqinisweni ikhona icorona eSouth Africa, kodwa ngendlela engibona ngakhona mbangani kukhona ukuphambaniseka okukhona kakhulu khona ngani lapho ufika kugcine khona abantu abasuka ngapha ngasekwele South Africa. Ngoba ungathi yenzelela wonke umuntu osuka lapha eSouth Africa uyasuka engumuntu ophile engelali igcikwane, kodwa bese efika segcina kulezo ndawo abagcina khona kuma quarantine esethola lo mkhuhlane, so bese uzokhanya ngathi laba abantu bavelisiwe lo mkhuhlane. Sihlezi thina lapha eSouth Africa angaze umbone umuntu ophethe lo mkhuhlane. Yebo, wona ukhona, kodwa angaze umbone umuntu ophethe lo mkhuhlane, yena angaze ngimbone umuntu ongimaziyo ngizokuthiwa umbe ubhubhile kulawo lo mkhuhlane. So sicela abantu ithi ukuthi sinanzelele ukuba uma quarantine kulapho abantu abafika bephiwe khona le mkhuhlane, ikanti umuntu beziphilile. Yikho kwesinye isikhathi uthole ukuthi abanye babona kungcono babaleke bangile uma quarantine besesabela ukuthi bathole lowo mkhuhlane. Sicela ngathi bakuthi ihulumende singathi iusukuma unanzelele lokhu, ngoba siyafa sibulawa yiwo ama quarantine, ikanti abantu babesuke eSouth Africa bengelawo mkhuhlane. Ngiyabonga, ludlulisele umbiko oluso phambili.
Thank you. abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo eMalawi, umnumzana Lazarus Chakwera, uvikwa ekhokhela kukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. UChakwera uncintisana nalo mongameli Peter Mutharika. Ukuzamazama komhlaba kwele Mexico kubangele ukufa komuntu oyedwa izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu abathi umongameli Donald Trump wenza umsebenzi omuhle emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus selehlile laya kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini 37% kuphela. Inengi lisola uTrump lisithi ukhanya engazimiselanga ukuqeda lomkhuhlane. Uphenyo luveza njalo ukuthi ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamaDemocrats, umnumzana Joe Biden ukhokhela ngemiklomelo elitshumi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi i-COVID yangkhona kathesi isihlasele kuma-states esakhuluma ngawo last week, ukuthi e-Texas izolo kube le 7,000 new cases, le-California yaba le 6,000 new cases. Ngoba abantu sake sakhuluma ngakho lokhu sebecabanga ukuthi njoba sokuchisa iCovid yayingasoze ispread as fast as it was going to spread njenge cold season. Ngoba bona bathi yona iCovid ifanana le flu or ama pneumonia lani, so iwinter le spring kwakuncedisa ukuthi ama cases abe maningi. Siyabona futhi ukuthi upresident wayesefuna ukuthi i-economy ivuleke lapha eAmerica, and then abantu babuyele ezipanweni or emsebenzini ukuthi i-production le-economy ivuke. Ngoba siyakwazi ukuthi this year kule khetho ngo-November sokusale 4 months, sokuqakathekile ukuthi ama-numbers for umongameli welizwe atshengisele ukuthi i-economy is doing very good for any re-election efforts.
Uphenyo kumbe ama-polls aveza ukuthi abantu abathi uTrump wenza umsebenzi omuhle kudaba lwe-coronavirus bangu 37% kuphela. Kanti uBiden laye ukhokhela uTrump nge 10 points kulabo abathi bazamvotela kukhetho lukamongameli ngoNovember. Ungathini ngalokho?
Mina mbona ngathiwa into zama-polls lama-pandits ikufisela ukuthi babe leqiniso ukuthi ngoNovember kuzaphuma kanjani. But singabuyela emuva sikhangele ukuthi ngo-2016 babe forecaste ukuthi uHillary Clinton wayezanqoba by I think 10 points or 9 points ngesikhathi sonaleso. But sabona ukuthi uTrump wabuya wanqoba i-presidential race.
Emolini yakho lasebanganeni bakho abalelungelo lokuvota bathi bazavotela bani kulolu khetho?
Iklobo zami labangani bami abavunyezwa ukuvota lapha bagijima lo Biden.
Umnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha izolo laya ku-123. Kwathi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwela baya ku-530. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abaningi amagabha avuzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.